babuye leZimbabwe dollar ine yodwa kwakungadingeki even umuntu owadrupha i-economics ku-grade 7 ukuthi akutshele ukuthi akusebenzi. Mina besenza konke khonokho ababekwenza ngangicabanga ukuthi bafuna ukuthi iZimbabwe dollar yabo leyo ibelethe phezu kwerandi. So kuthiwe eZimbabwe kule currencies ezisebenzayo iZimbabwe dollar lerandi. Hayi ukusetshenziswa kwe-US dollar kamvumelani lakho. Ubuyele nje lula emazweni alulwa ukuthi ngikhulume ngawo i-South Africa le-Botswana. Ungakhangela ukuthi the highest denominator circulating in South Africa is 200 rand. Yikho futhi okwenzakala e-Botswana. Wena usubuya uzokuthi highest denominator circulator is $5. Hayi mina ngokuhamba kwela chiso. Uhlonipho ukuthi
ubona ngani lokho kulomthelela yini lo kwenzakala kathesi kwezomnotho welizwe ukukhuphuka kwentengo yempahla lokunye lokusilela
kwemali yempahla akusoze kuyekele iZimbabwe dollar ngubani oyethembayo ukuthi imali angayibamba okweminyaka emibili esebenzisa yona akekho lapho amabhizinesimen bese besithi intengo yethu sizabe sixotshanisa ukuthi ngingathengisa ngeZimbabwe dollar ngihambe ngiyethenga i-US dollar emkhambo omnyama ngigcine imali yami ngama-US dollar. So intengo ye-US dollar emkhambo omnyama yiyo ezakutsho ukuthi ngithengisa malini lamuhla ngingakhwela kusasa kuzokuthi ngiyakhwela.
Intengo yempuphu isiyehlisiwe ubona ingani lokho kuzayenza impilo yabantu ibe ngcono yini?
Impuphu phela yikho ukudla kwethu kwansuku zonke kodwa kubhajethi yomuntu yansuku zonke ikomponenti encane ngoba ungakhohlwa lokuthi amagesi kathesi bawakhwezile bezama ukuthi labo baxhotshanise i-US dollar ngingazi ukuthi bona basebenzisa i-interbank rate kumbe labo basebenzisa i-black market. Ungakhangela intengo yamagesi ikhwelile yokugada usuka endlini usiya e-town ukukhwelile konke konke umhluli akuzimayo. Ngimi kuyukuthi nansi ihembe le isindala ibisidabuka sithatha isigamba uzama ukugambela iye uzagambela lamhla kodwa uqeda ukugambela lamhla kusasa kuzadabuka kwenye indawo kudabuke kwenye indawo ngoba ilembu leli selilidala vele ngalisadinga ukugkanjelwa angali mina ukuthi kusetshenziswe izindola izindola leyo kayibelethe phezu kwerandi njengakhonokho okwenzakala eNamibia, njengakhonokho okwenzakala eSwaziland, njengakhonokho okwenzakala even eLesotho. Ukuthi imali yeSwazini awusoze uyibone ilistiwe emkambo wemali emhlabeni kumbe e-Afrika ngoba yona ilandela irandi. Irandi lingakhuphuka la iyakhuphuka iye phezulu, irandi lingehla yenze njalo. Yikho kumele bakwenza bazakhuluma nge-sovereignty ukuthi i-monetary policy yethu iyabe isi-controlled e-South Africa. Kumele nje usifake uziqhenya lokuzigqaja lobuzwe bethu eceleni sizame ukuthi silwise sizithobile silungise umnotho wethu uthi umnotho wethu usuvukile lathi sesingasukuma siphakamisa amahlombe ukuthi uzigqaje kuvele ungelalo dokwesinye isikhathi kakuncede